Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Kati indaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga, akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $80, indaba zokukhulunywa nge-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amagorokoza abotshwe nxa begebhe endaweni ezingekho emthethweni.
Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama-shutdowns esesike sawabona eZimbabwe ngama-shutdowns aled ngama-political parties esithi ngama-imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasosha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo, unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kubamadanga wazise ukuthi ingxenye iholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwele Melika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50. Ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisitshiyagalombili amadola US$80. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hatshi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October. Sasikhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola okwathi beguqule izinto besithi i-RTGS siyalingana le dola abantu kabahole i-RTGS, imali yethu bayibisela khatshana khonani. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo, akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungazuyikhwezi ibe yimalini, ivele kayisebenzi ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo, yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80, phinda ti $80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Kati indaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga, akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende nikeza ababalisi $80, indaba sokukhulunywa nge-RTGS. Njalo i-$80 iyini ekusebenzeni kukambalisi? Nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa, teaching allowance. I-teaching iyadinga i-allowance, i-teaching idinga isalari, i-1260, not a hatch okuyi-allowance kokusilulaza, okuyi-allowance zasebenzisa ibaleli nzima, okuyi-allowance kokusimbuluzela. Ababalisi umsebenzi wabo abawenzayo yokufundisa, yikho abakuholelayo.
Yebo, liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekutshilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana, iphephukilelwana. Abantu nxa besithi abalamali kodwa bona benikana ama-$500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umthole i-$540,000, i-$390,000. Enye sibona umavima beyithatha beze bethathele lamapentsheniya abantu abaholi imali yomhlala phansi, bahamba umavima beyithatha khonapha. Nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Yikho sisithi thina ngokunye okungamanga khonokho ukuthi kuthiwe imali kayikho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Uthi ikansili yekwekwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo seSalimugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lengcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le-reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lo muntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela kwendlu yokufundela eKhwekhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibile ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa-ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephu, amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundwe sesibe khona esokuthi kuzame kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa hayi, kuyancomeka abakuzamile lemizamo abayifakileyo
kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi kumbe kungatholakala ukuthi kule inye imbangela kwezemvelo
ye kusigaba esinjengabo khwekhwe labo khaloma ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja yibo kukhanya njengokutsho kwama report ngabantu abagebhayo ende sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe saka sabona ngomunye umnyaka kuthiwa bagebhe ngaphansi kwenja nje ukuhamba khona inja nje esitimela singathola ukuthi la ngaphansi komgwaqo nje sebagebha phela bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona kuthiwa kule golide la uyangena la ngaphansi kwendlu yakho nje asangangena abalandaba as long kuyibona bezathola imali yingozi eyenziwa ngabantu ogweja okumele ukuthi ngalubana kulwa lomthetho kuyaqiniswa i-law enforcement ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni so kufukule ikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu ngoba ukuthi bekumele ukuthi ngaba amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho kodwa ke ngenxa yokuthi kwesesikhathi umthetho uyasuka uyekethiswe asesibona sokuvela ingozi nanku futhi ugcina ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbuthi utumile uzo sokudilikela la udilikele ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele
kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa
ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho amagorokoza abojwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni yikho esingenqabela khona then lakhona okho abakufakileyo kube lama surveillance kubonakala lapho okwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo into ezinjengazana lezo so kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube labanye lezinye lenye indlu etholakala isidilikela aba okorogo ejabegebhe ngaphansi kwayo
alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela iZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela kwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le-EFF kwele South Africa kwaphumelela na.
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama-businesses, they listened to what uJulius Malema le-EFF advised them to do. Ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe. And kwenzakele, sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo. And as thina esikuchoyo ukuthi EFF ayisiyo nto ye-South Africa kuphela, yinto ye-Africa jikelele. Kule EFF eZimbabwe, kule EFF eMalawi, le EFF eLesotho, kule EFF eSwaziland, le EFF eNamibia, kule EFF eLiberia, le EFF eMalawi, kule EFF indawo yonke nje. So hayi silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokuzen eSouth Africa. Si very very excited.
Siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikaZulu eZimbabwe. Ukusilela kwamandla kagetsi lokunye kunjalo ubona ngani ukutshengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo
ye isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kuborderless Africa thina ama problems awe Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa utshengisela lokho kwenzakala eSouth Africa so kungenzakala eZimbabwe ngoba yebo ye igetsi alikho imsebenzi ayikho and kule problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala. Kodwa ama shutdowns esike sawabona eZimbabwe, ngama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces, ama parties angasebenzeli iZimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa utshintsha impilo zabo lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele, ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So sokungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police ukuze bebekwazi ukuthi sizame kingashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice are heard, ukuthi i-conversation le government izwakale.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alichumi 10,000 tons. Lokhu kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula inkulungwane ezine. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMahachula kobulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade echitheka emoteni enkulu, i-truck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya kobulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndizani basakazi bethu. Yona indaba yeZimbabwe yama-elections iyadida le, ngoba induna lethwa ngufortune Charumbira sikuyaphuma isithi mnangako luchamisa ngabantu bani ngamazezuru bonke kumele bebambisana umbuso. Madoda, thina ngapha emathebheni sabuhloko sitshayana amakhanda sithi yesifuna ukukhipha izanu, kathi mnangako luchamisa balala bonke emahoteleni ngalo ngapha nabelitshele lokho elitshayana amakhanda sithi izanu sayikhipha, zanu sayikhipha. Awula sazane ephumayo la abantu wanto kungabantu lapha kuzorobhati na kuphela ukuthi kuzogqwayisa abantu bakhiba ngapha emathebulelendi kuthatha umhlaba kuqhuluza yonke inoto engapha kithi emathebulendi. Hhayi, la bantu asabathembi nobabili mnangakho lochamisa, abathembakalanga la abantu impela. Hhayi, ngibonani bazodlala ngabantu bakithi emandebeleni labo, ngoba vele imsebe into yonke eseZimbabwe iphethe yibo abantu beMpumalanga. So bakwathi ezilonge yonke into bayiphethe bona, hhayi vele bazaphila mnandi. So mna mbonani iplani MRP right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, sishiyela umhlobo lo wodwa lo, ngoba vele sithwele nzima umhlobo lo. Hhayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili MRP, phambili MRP 2023 sivoteni MRP councillors ama MP ama mayor konke kube ekumthwakazi. Izaphu hayi, izaphu yafa kudala sayibona ukuthi yenzani.
Studio 7 vuka njani, injani mthwakazi omuhle. Hayi, mna kagwale zami yakhe le labangani bakhe iziduna le lama church leaders lawa abanika izimota nezimali beloke berobha abantu ngokuthi izanu yakhe ikhululekiswe, abavotelani bona vodwa. Thina manje sesisi njia wantu wabacha sesifuno uchamani sizo 43CCC katele nga matre kuleza wazi lize ete sifuno uzezi lupeli mkabazo wafele mbusu enye wafula limpilo za wantu wabacha yo ezi nengakulu kisemu la ena roko na mani nyabonga okuluma wangu dao 263 umasenga
sanbonani sanbonani ku studio 7 okuluma uchei moyo ngibulisa abasakazi bonke abasilethela indaba ezinhle indaba zeqiniso mina bengicela ukuthi like lingibuzele kuma youth ase ezMPF ukuthi ayazi na imali yaseZimbabwe imali yayile $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe lalinjani ngesikhathi leso ngoba manje basikhiphela ama billion lama trillion ukwehluleka kweZimbabwe hayi siyacela ukuthi beke benze okungcono
Studio 7 siyabonga abantu siyabonga indaba elisikhuphela zona ezifihlakeleyo akula msakazo ozikhuphayo khona lapha eAfrica ezinjengalezo ezikhuluma njengale Al Jazeera izanqonula amanye amadoda noma ungebandla lakhona olilandela lelibandla lezana uyaba lenhloni ngoba uma beza baveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo busela ababenzayo singabaya ngakunje imigwaqo ibolile akula manzi akula gethi bazidlela bodwa imali balenkalakatha zamasula ezindlini zabo balemgodi bagejelwa amafoto likuveze ayikuvezi Al Jazeera landiphindeli baveze bekhuluma ba siyabonga kakhulu siyazi ukuthi lizosenzeka
sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo hayi mina ngilesimanga esikhulu kakhulu kanti abantu bakhethi esindebeleni abakhampeni yini emashonalendi abantu bakhethi esindebeleni abafiki yini emashonalendi ngoba moto yabheka sibona the most usenda isithombe amashona ekuthanelwe emathebeleleni isithombe sisendwa njalo amashona ekuthanelwe emathebeleleni asikaze sibone izithombe zabantu besindebeleni ziphostwa amashona ekuthanelwe indebele first in history asikaze sikubone angazi kumbe ngiyalahleka kumbe imi ngingaziboniwe kodwa kushile kukhona okurongo phela ma zingakazi zibone izithombe zomuntu esindebeleni eseharale khona likhampena kumbe kabafiki kumbe kabavumele ukufika kude emathebeleni bayafika bafika njani emathebeleni ngasemsebenzini lapha ubona kusebenza shona kuphela ebholeni kudlala amashona kuphela angiti yomuntu thina amandebele yithi siwancengayo ugawule lapho ugawula sikazi sithoni isizwe kubona izithombe zabo bekuthanelwe khona leharali ebuthi kulento erong emsebenzini lapha ezikolo kuqhatshwa bona kuphela indawo yonke mhlaba wonke kugcwele bona kuphela wa singakaze sibone izithombe zabo zikuya from harali zikuthane bebuthanele umuntu wesindebeleni
ye madoda linjani khona ngapho ngaphisa kwezilwandle ye hayi philani ngenkosi yethu eligcine njalo ujesu ngiyalincengela kukristu osezulwini madoda hayi thina sikhonapha ezimbabwe na hamba laluhlupho ngize ngabamba umlomo ngapha ongaphansi hayi izolo ngihlekile okunye iphutha nje ukuthi bengishiye ifoni yami ngani bengile foni yami ngani ngithethe ama-pictures amanesi cente utshane lebelizahleka ngize ngizibuze khona kambe kombeni lakhona ngapha likhona phisha kwezilwandle lawo umanensi akhona ayicente utshane yini lalapho ezimbabwe lawo umanensi izimali zethu esasizifusile sifunisa abantu abethu bekhalkulwe ngamanensi akusahlukananga lapho sezimayadinta lawo angibe losibe losizi ngathi kambe shuwa haya kunzima madoda kunzima ngizwela laba abase-South Africa ncadi bekhona besenza i-nensing bengazikhohlisa bebuye labo zabe ngabanye zabacenta utshani emaklinika nabo shiwo sibili kanti bazayenzani ngokuya kungumthetho kuya kuyi-order madoda okunye okunye ngibe lovala ngicimezile ngathi ngeke ngamboni kuhle ngavula amehle ngabakhangela ngathi ukuthi ngamanensi lachaya utshani madoda asazi ngikhayela abatsha lokhuza ezikolweni ukuthi khona befundela kuba ngamanensi bazahlangana lohlupho njalo lwenilukubonileyo izolo eklinika ekulingelele khona phekhezi ngiyabonga kakhulu hayi igama lami nangingusihlahla isibongo ngohluphekile
salibonani ku-studio 7 salibonana hayi into le-child abuse le hayi zimbabwe vela bethule ngayo especially kakhulu i-government ingakungeneli kakhulu because abantwana buningi babo khonapho abantwana buningi babo sibili babexotshiwe ezikolo badala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali bhatalele ezikolweni. Uma sebesihamba laphana emgwaqweni besiyathengisa kuzindla zokuthi kudingakala izimali zihambiswe esikolweni. Anje eZimbabwe kunzima, abantwana baxotshwe ngathi abantu bakhona ngase bevukele idlo zama-headmaster. Isikakhulu kakhulu kakhulu ikhaya lifatima lipanando, ifatima ekhonapho baxotshwa daily daily. Abantwana abadala sezibeyekethwa abantu behambe esikolo ngoba headmaster wangikhona lothwa ngungoni lawo. Engathi sevukelwe ngamadlozi ngokuxotsha abantwana insuku zonke. I-government ayizama ukukhangela khonapho, ikhangele ngikho abantwana bagcina sebethuna emgwaqweni. Ngabona lalo abantu ababedingisa izimvu ase sebeyekele siyo abantwana befatima popa ngoba ama-headmaster angikhona kumbe ngxa bambise ifatima khonaphana engxa kulishona bafisa ukuthi abantwana besindebeleni lapho bafukhangelisise kakhulu babalwana othiwa ngungonwana efatima lapho bemkhangelisise kakhulu. Ngiyabonga ngkaivule incwadi yami le ngicane ivule. Ngiyabonga sibiliwazi, ngiyabonga sibi be-Studio 7. Ngiyabonga
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe leUkraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba we-ICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yafoswa ukuthi iyehle eChina kanye China abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala. Ibasala ngethemba beyikopa. Lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ma-tactic. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned. Akula pilot obakade ezabadubula bekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile. Kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot, lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana. Njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters, akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kubisweyo influence. I-Russia yiyo nje phonga ukuthi kuseduze. Kodwa is clear uba into eyenzakale ku-international waters and bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakala.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu. Kodwa lakho singakwazi okungaklaripa izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu. Kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe wele Melika. Ube khuluma ikhona pha kwele Melika. Singakagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kwingxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingaya ku-www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama ngu-Chris Gande.